siyalambulela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhlaka 6 sezibandlela 2016 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza siseWashington DC. Elingali tshona njani izulukandaba mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu nguChris Gande endabeni zethu lamhlanje.
Namhlanje asizanga sibone uDanyela njalo nabaabemthoza sebebelile emsebenzini yabo, kodwa sibona ukuthi lapha kunabantu abanye esinabaziwa abakhonza ubhoda ngedolobha namhlanje.
Ukufuthelana uqhubekela phambili edolobheni leChitungwiza kulandela udlakela uqhamuke izolo phakathi kwabasebenza ukuthwala uZulu ngamakhombi lamapholisa.
So kasisajabulanga njengesisebenzi ngoba ngasisayo ukuthola ngempendulo yokuthi ibhonasi iyabuya nini, njalo emhlanganweni kabasitshelanga ukuthi wazakhiphayo na i-7.5 yonaleyo.
Lanxa izisebenzi zikahulumende sezithole iholo lazo likampalakazi izolo, zithi sezifuna ukwazi ukuthi iholo lebonus liyabuya nini. Uhulumende uthi imigoqo yokuqondisa izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe e-National Diaspora Policy isilolongiwe yasiwa kudale le-cabinet. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Kulokufuthelana edolobheni leChitungwiza kulandela udlakela oluqhamuke izolo phakathi kwabasebenza ukuthwala uZulu ngamakhombi lamapholisa labasakhulayo abacatshangelwa ukuthi ngabasekeli bebandla leZANU-PF. Abantu laba babikwa beyema ofisini kamanisipala waleli dolobho bekhonona ngokukhwezwa kwemali yomthelo obomele bawubhadale ngomnyaka usuka ku-$70 siya ku-$100 ngomnyaka. Kubikwa umanisipala ethumele abasakhulayo abacatshengelwa ukuthi ngabe bandla leZANU-PF ukuthi baxotshe abantu laba kwase kuqhamuka udlakelwa kwalwiswana amapholisa lawo angenela achaya abambalwa kwabotshwa bedlula amachumi amane. Umgcini sihlalo wenhlanganiso yezakhamizi zaleli dolobho eChitungwiza Residence Trust umnumzana Marvelous Khumalo utshele Studio 7 ukuthi lokhu kulokufuthelana lanxa abantu sebeqale ukwenza imisebenzi yabo.
Namhlanje asizanga sibone uDanyela njalo nabaabemthoza sebebelile emsebenzini yabo, kodwa sibona ukuthi lapha kunabantu abanye esinabaziwa abakhonza ubhoda ngedolobha namhlanje asicabangela ukuthi bangabe bayabantu labo abahlolayo abe-security sector abangena ngalithele sengibona izimota labanye abantu esingabazisiwe esingahlali sibabona emzile siphinde siyababona namhlanje bejembe lapha ethawuni bayabhodabhoda khonapha. Njalo kuyabanye abantu abahlukuliziweyo izolo amavendazi abaqinisayo kakhulukazi omama abathathelwa izinto zabo, nabo siyabona lokho bedikeka abanye sebeqalisile sebehale izinto zabo ezithengiswayo njengamatomatisi nemigubha nokunye sebeqalisa ukuthi bakwanise ukuthengisa njalo noma izolo kwakunzima kabazange baphiwe ithuba lokuthi bathengise izinto zabo. Abanye vele bathathelwa izinto zabo.
Labo ababotshiweyo kuthiwa kuhamba njani?
Ababotshiweyo labo yibo abacatshangelwa ukuthi yibo ababe organiza ukuthi kube nodlakela, futhi bakhethi basemapholiseni bathi basayenza ama-investigations ukuthi babone ukuthi yini okwayenza ukuthi izinto ziphile sezifika nodlakela.
Abalimeleyo-ke banjani njalo ungasitshela ukuthi bangaki?
Thina kasikakwanisi kakhethi ukuthi sibekwazi ukuthi abalimalayo bazani, kodwa kakhethi thina esikwenziyeyo ukuthi siyathaba lethuba lolu olisinike lona thina ukuthi sikhulume emoyeni. Siyacela ukuthi bonke abalindeleyo ngababuye e-ofisini yeTiva e-Base Class kumbe bathi sibafonele sikwanise ukuthi sibanike uncedo lokuthi bayelapha bengela imali eyabe beyikhupha. Yiso isicelo esilapho soleso. Kuziyacela ukuthi mangabe khona abalimele nje omunye umuntu okwaziyo omunye owalimalayo izolo ngenxa yokudlahela owayenzakala.
lo ke ngumnumzana Mavela Sikhumalo umgcini sihlalo wenhlanganiso yezakhamizi eChitungwiza Residence Trust bexoxa icingweni le Studio 7 ekhona le eChitungwiza. Lanxa izisebenzi zikahulumende sezithole iholo lazo ngemva kwamaviki phose amabili zingaphiwanga iholo likampalakazi, sezifuna ukwazi ukuthi iholo lebonus lizakuza nini. Lo ngumbuzo owethulwe emhlanganweni owenziwe namhlanje phakathi kukahulumende lenhlanganiso emela izisebenzi zikahulumende kudaba lweholo iApex Council. Sixoxe lomgcini sihlalo walinhlanganiso umnumzana Richard Gundane othi uhulumende wehlulekile ukuphendula umbuzo webonus.
Ngibani ezathatha imali ngoDisemba? Njalo ngeyani? Bona bayakhuluma ukuthi njengoba singabhadala ipension sekumele ukuthi siqalise ukubhadala ipension, ngoba ipension leyo kumele ukuthi ibhadale labo abathiwe umsebenzi. Hayi, lokhu kakusenzwa ngabo. Sikumelele ukuthi sikukhulume sikujusise bangabakhiphi leyo mali. So kule nkinga khona. So sithe thina izisebenzi zifuna ukuthi imali leyo i-7.5% ibe ine kayine kuze kufike isikhathi sokuthi sekune-increment. Ama-salaries sekwanisa ukuthi athale leyo deduction. Khathesi kasisona isikhathi saleyo deduction. Kasiso isikhathi sama-deductions amanye amaningi wonke okumele ukuthi afike ku-payslip. So yizi inkulumo lezo. So kasisajabulanga njengesisebenzi ngoba kasisayithola ngempendulo yokuthi i-bonus iyabuya nini. Njalo emhlanganweni kabasitshelanga ukuthi wazakhiphayo na i-7.5 yona leyo.
Manje pho mnumzana Gundane lithi uhulumende ayithole ngaphi imali njengoba ekhala ngokuthi kalayo imali yakhona.
Hayi, thina kasikwazi khonokho. Thina siyakwazi ukuthi njengesisebenzi thina siyasebenza. Ungasikhangela uhulumende employer wethu anti yabona khona i-contract yethu ikhuluma khonokho ukuthi ungasebenza kumele ukuthi ubhadale. I-contract yethu ikhuluma khonokho ukuthi umnyaka ungaphela kumele ukuthi uthole i-bonus. Nxa sisebenza kuphela kumele ukuthi sithole leyo mali.
Kule mbiko esiyitholayo ethi yona ama-CIO bathola i-bonus ngomnyaka odluleyo, like layizwa yini imbiko le?
Hayi, angikabuzi mina khonokho. Angikabuzi sibili khonokho. Nami ngingafuna ukuthi ngidinge yikuzo. Nxa kunjalo, uhulumende uchasise ukuthi sesiqalisile ukubhadala abantu bayabefuna ukuzwa khonokho nje ukuthi hayi, sesiqalisile ukuthi sibhadale umuntu wonke uzayithola.
Lo ke ngumnumzana Richard Gundane umgcini sihlalo wenhlanganiso emela izisebenzi zikahulumende kudaba lweholo iApex Council ubekhuluma ecingweni le Studio 7 eseHarare.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930-12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-intanethi kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Inkulungwane lenkulungwane zezizalwane zeZimbabwe ziqhubeka zingena kwele Botswana ngemva kwekhefu leKhisimusi kulezinye izihambi eziqeda amahola afika ayisithupha zilindele ukuthola uncedo emngceleni wePlumtree. Okunenga sikuzweni kuntathele izindaba yeStudio 7 uMartin Ngwenya esePlumtree.
Iningi iqhubeka isehlela emazweni ngomakhelwane ngesikhathi umumo omnotho weZimbabwe uqhubeka usonakala. Emngcelweni weplumtree akuhambeki ngesikhathi iningi liphindela eBotswana kanye leSouth Africa ngemva kokuyadlala ikhefu leKhisimusi ekhaya. Kule ndwendwe ezinde zabangela amaphepha okuhlala eBotswana, ama-residence permits, okutshengisa ukuthi ungaba lo mphakathi omutsha osuzimisele ukuphuma elizweni ukuyadinga amathuba amatsha phandle kwelizwe. Unkosazana Silindile Ndlovu uthi bami isikhathi eside emngcelweni bengatholi usizo lokudinisa incwadi zokuhamba, njalo esithi iningi kukhanya ngeliphuma eZimbabwe okwakuqala.
Amalayini made kakhulu eborder, abantu bayema for 3 to 6 hours, ikakhulu abeZimbabwe bezama ukuzadinga amathuba okuziphilisa ngapha kweleBotswana.
Uqhubeke esithi yena inhloso yokubuyeni kwakhe eZimbabwe uphelweni komnyaka odluleyo bekuhlala engasaphenduke leBotswana, kodwa umumo umbambe ngamandla ukuthi aphenduke
khaya eZimbabwe. Sisithi sizafica umumo ulungile. kodwa umumo usifose ukuthi siphenduke kwelebuthwana.
Omunye obesendleleni ubhekise kule South Africa, umnzana Bhekane Mathanda, uthi kumgceke ukuthi isimo asimanga kahle, yikho bekubonakala abantu abaningi okwethusayo bekundwendwe ezinde kangaka.
Abantu abaningi babonakala sebe chaye udwendo lokubuyela emsebenzini lapha abasebenzela khona kumazwe angaphandle. Sibona eBidebridge le Plumtree ama queue emade kakhulu, abantu bethatha from 6 hours kusiya phezulu ukuthi bechaphe umngcwele.
Uthi isimo esikhona eZimbabwe sesixotsha iningi ngesikhathi amankampani evalwa, kuthiya iningi lingela enye indlela ngaphandle okudinga okuziphilisa kwamanye amazwe.
Lokho kunye kungabangelwa ukuthi kungaba labantu abatsha asebechapha njalo ukuyadinga imisebenzi ngaphandle kwelizwe ngenxa yomumo ukuthi kubonakala ungabi ngcono elizweni leZimbabwe. Abantu abaningi imisebenzi lokho ingathwala kahle, amakhampani lokho evaliwe, kanti lamanye futhi kade operator kubonakala engani kasozevulwe ngoJanuwari.
Noma nje ungakakhitshwa inani labasebenzise umngcele weplumtree leRamokhabane ngekhefu leKhisimusi, abebhuzana bathi inani lezimoto ezidlule lingaba phezulu okwedlula kwenye iminyaka. NginguMartini Ngwenya wendaba zeStudio 7 ngikasabona kuleBotswana.
Siyabonga Martin. Kunjalo nje uhulumende uthi imigoqo yokuqondisa izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe eNational Diaspora Policy isilolongiwe yasiwa kudalela eCabinet lapho esimelele ukwethulwa. Injongo yalimgoqo ngeyokuthi uhulumende athole indlela angathola ngayo inzuzo kumali ethunyelwa ngabantu laba, njalo lokuthi nxa befuna ukusungula amabhizimusi ekhaya bamele balandele imithetho bani. Oqoqa inhlelo zenhlanganiso elwela ilungelo lezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe eGlobal Zimbabwe Forum, umnumzana Daniel Molokele utshele iStudio 7 ukuthi abahlala ngaphandle kwelizwe kabemukeli imigoqo le ngoba bengavunyelwa ukuvota besemazweni abahlala kuwo, lokuthi babe yizizalwane zamazwe abayabe bekhona kunye leZimbabwe iDual Citizenship ngesilungu.
Masikhuluma nge-diaspora policy for amaZimbabwe, sikhuluma ngendlela lapho uhulumeni lapho eZimbabwe abefisa khona ukuthi asebenzelane ndawonye nezizalwane zeZimbabwe esezihlala ngaphandle kwelizwe. So i-policy yakho iyacubungula ukuthi kuyini okumele kuqakathekise ma uhulumende esebenzelana nezizalwane lezi.
Khona kuyini kakhulu uhulumende abe kujongile? Kukhona yini okunye okungayisikho imali?
Kakhulukazi okunye kumele kuqakathekise yindlela izizalwane ezingaphandle kwelizwe okumele zikwanise ukuthi zibe lakho ukwenza izinto ezinjengamabhizinisi ekhaya, kumbe ukuthi zithenge izinto ezinjengezindlu, into ezinjalo ekhaya, kumbe okunye indaba zamaphepha ezinjengama-birth certificate, ama-ID, nama-passport. Lakhona ukuthi umnotho welizwe ukuthi izizalwane ezingaphandle kwelizwe zingasebenzisana njani nohulumende.
Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe zisithi zona zisola uhulumende ukuthi kaziphi ithuba lokuvota nxa zisemazweni lapho ezihlala khona. Pho manje ipolicy yona le izasebenza kahle na zona izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe zikhonona?
Kuhle ukuthi kube nepolicy, kodwa leyo ndaba ithiyene leyo ngoba ikhuluma esingathi ngokwama-elections, singathi kumbe i-electoral framework kumbe i-electoral policy. So kuhle ukuthi ma kukhulunywa ngepolicy leyo, indaba leyo yokuthi izizalwane ezingaphandle kwelizwe zibe lethuba lokuthi zivote masifike kuvota, ikakhulu ma sibona amanye amazwe anjabo South Africa naboBotswana, oGhana, oNigeria, siyabona ukuthi bayavota kuma-consulate, kuma-embassies abo, into ezinjalo. So lakho kuyabe kukuhle ukuthi izizalwane ezingaphandle kwelizwe zibe lethuba elihle lokuthi lazo zibe involved kuma-elections. Enye into futhi emele icubungule ipolicy, imele icazelule daba le esingathini i-tax umthelo, like i-taxation yama-citizens. Ngenye indaba futhi emele iqakathekise ukukhulunywa ukuthi kwenzakala ngesikhathi esinjani ukuthi umuntu ongaphandle kwelizwe abe lakho ukuthi nabhadale i-tax yakhe, abe yi-citizen e-responsible e-supporting izwe lakhe.
Ngokunzwa kwakho, bayakuthakazelela yini lokhu okufuna ukwenziwa nguhulumende okwepolicy yonale?
Abaningi abakuthakazeleli. Siyazi ukuthi abaningi basukela izweni ngendaba yomumo wemnotho wesizwe, ngendaba yepolitiki. So abaningi bayakhonona kulo khonona okukhulu ngoba uhulumende khona elizwe, abaningi abamsekeli. abanye baphinde bakhonone ngendaba yokuthini kumele kucace obala kumbe uhulumende akwenze kube lula ukuthini umuntu oyisizalwane seZimbabwe osenethuba elihle lokwamukeliswa i-citizenship yelinye ilizwe abe nethuba nalelo esekelwa nguhulumende weZimbabwe, ngoba siyazi ukuthi ngapha eZimbabwe ikakhulu i-office ka-Register General ikhanya ilobuhlungu kakhulukazi ma umuntu ophuma eZimbabwe esithi yena nami ngifuna ukuthi ngibe le-citizenship yelizwe kumbe enhlalakile esingathi ngesilungu dual citizenship kumbe access to multiple citizenship status.
Hello ke ngumnumzana Daniel Molokele obe sixoxa laye kuhlelo lwabe Zimbabwe yabahlala kwamanye amazwe, yena engowenhlanganiso ye Zimbabwe Diaspora Forum. Ukuhlelo lwe Studio 7 Live Talk lamhlanje sikhangela udlakela oluqhamuke izolo kulwisana amapholisa labamachayeli bamakhombi eChidungiza. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene lani kuhlelo. Singakangena esigabeni esilandelayo ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Uhulumende weMelika usebike ngokuvalwa kwenkamba yakhe yemitshina yama-drone ngezansi yele Ethiopia eyayisungulwe ngenhloso yokulwisana labalwa becatsha emkhonweni lowo. Abeqembu labalwa becatsha besimoslem abedlulisa amalawulo abe-ISIS babikwa behlasele indawo ezimbalwa ezenjiwa amafutha ezimota kwele-Libya lamhlanje ngokuthiya amabhomba omaquphula emzimbeni, kodwa amasosha abikwa enelise ukubulala abantu abaningi edolobheni elenjiwa amafutha la ele-Al-Sidra. Edabeni olumqoka lamhlanje, ukusebenza gadalala kwezizalane zeZimbabwe kwele South Africa sekwenze iningi lazo zinconywe kakhulu kanye lokuphiwa imivuzo. Izizalane zeZimbabwe ezisebenzela inkampani yemithi yemvelo eGreen World kwele South Africa zithole imivuzo egoqela izimota ezintsha ngenxa yokuzinikela lokusebenza gadalala. Okunenga sikuzweni kuBenedict Nhlapo esiphalo ludaba eseJohannesburg kwele South Africa.
Isizalwane seZimbabwe umnumzana Sikhumbuzo Nyathi ngomunye wabasebenze okwedlula bonke ezansi yezwekazi leAfrika. Yena ke uthi uthabe umanzide. Umvuzo ophiweyo ugoqela uhambo lokuyahlala eChina ekhomba ngophakathi okumalanga ayisikhombisa.
Yazi ngizizwa ngimafurufuru ngoba for the first time in history lang part we flight akungenze ngaze ngakhetha nami ngaba ngomunye wabase China ukuthi nami ngisebenze kanzima ngoba nami benginaso leso sifiso and ngafaka mo effort for ukuthi nami qualify nge China.
Esinye sizalwane seZimbabwe umnumza namthandazo Masiza odabuka eKezi, yena uthole ikhefu lamalanga amathathu lokuyahlala ehoteleni yabo mali yavuza eSun City kwela South Africa. Uthi imithi yesintu abayithengisa kule nkampani usebone isiza abaningi, yikho kumenza asebenze gadalala.
IGreen World idila ngezempila kahle nezebusiness. Kwezempila kahle isisize abantu abaningi. Kubusiness side isishintshe impilo zabantu abaningi, kanye neyami mina ngwami ngikhuluma nje isishintshe kakhulu from being a security guard kuze kufike manje sengi business person, sengiona nami eyami shop la ngidayisa khona ama products aka Green World.
Umnumzana Andreas Banda ozalwa kwamasendo ePlumtree yena ungene kuGreen World ngo-2014 ngemva kokwenza imisetshenzana eminingi kwele South Africa ehola imadlana engatsholutho. Uthi ngemva kwenyanga ezisithupha eqalile ubesele sakhe isitolo semithi yeGreen World. Ngenxa yokusebenza gadalala usehanjiswe eChina leDubai mahala, kanti laye ngumunye wabeZimbabwe abathole imivuzo.
Eyami kushukuthi ezoqala iyo leye 87,700 noma ngithatha imoto. So ngiyazichuzela ukuthi ngifuna imoto noma ngizothatha imali. Ngizwa ngijabule kakhulu ngoba lento ayikaze yenzeke kimi eminyakeni yonke nje ngisebenza kumlungu. Ngangithi makuthiwa ngiphi ibhonasi mhlambe noma kwesinye isikhathi akuthengele nje 2 litre coke akuphene isidumbu senkukhu.
Umqondisi wenkampani yeGreenwald umnumzana David uthi kubathokozise kakhulu ukuthola izisebenzi ezikhuthele kangaka.
I'm very happy to see a lot of people are driving their car off of their life.
Ngiyathokoza kakhulu ukubona abantu bethola imota abebezifuna ngenxa yeGreenwald. Njalo ngenyanga zonke bathola imali ngokwenza lowo msebenzi. Baguqula impilo zabantu abaningi kanye nezemuli zabo.
Lobanje izizalwane zeZimbabwe zisaziwa ngokuthi zifunde kakhulu. Iningi lazo lifika kwele South Africa lenze noba yiphi imisebenzi engenza baphile. Into ke abadume ngayo okwedlula zonke kule misebenzi yikuthi basebenza ngokwethembeka njalo gadalala. Okuyiso isizathu esenze ukuthi iningi labo liphiwe imivuzo kule inkampani. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa ngingu Benedict Nhlapo.
Kuhlelo lwethu esilipha maviki wonke ngolwesithathu uhlelo liphuma lendaba litshone lendaba lamhlanje sikhuluma lomnumzana Tobias Sibanda isakhamuzi sedethe ongomunye wezakhamizi eziphathisa ngokucenta lokugamula izihlahla eceleni lomgwaqo osuka kobulawayo usiya edolobheni leVictoria Falls.
Okwakuqala mnumzana Sibanda ngiyakwamukela kuhlelo.
Hayi ngiyabonga.
Ya, ungasitshela ukuthi kuyini lokho elikwenzayo sizwa kuthiwa liyaphathisa lapha liyacenta njalo ligamula lezihlahla. Ungasitshela ukuthi kuyini elikwenzayo?
No, lapha nje into esa amanye amadoda njangani acaba ngayo athi no, kulezi ingozi eziningi ezenzakala emgwaqweni la. Kulezi inkomo eziphonga uhamba nje anti abona kathesa kulatshani zihamba sidinga utshani. Abantwana besiya ezikolo lapha emgwaqweni, kulomunye umama futhi wakwalimala lapha. Bezama imota zikrosana nje. Omunye watshaya imota, omunye walimala lihle. So sahlala phansi sakubona ukuthi no, kufanele ukuthi siphonge uncedisa nje kwenze abahambayo labo behambe kuhle abahamba ngenyawo labo benelisa ukubona imota ikhatshana lezi nkomo la nqa umuntu obuya ngemota nje ngenelisa ukubona inkomo ikhatshana kumimi labantwana besikolo ngiyabona kubalula ukuthi behambe esikolo nje benelisa ukubona izimota lapha lalapha. So iyo yayinjongo yethu ukuthi siphathise
manje ekwenzeni khona lokhu bakhona yini abakahulumende abakaye balibona balibonga?
Sike sakhuluma lokhu ukansela lapha uCosmas Makiposa ngike ngeza kuthiwa kwakulomunye wakwafika obona kwezemgwaqo lapha babonana nje kodwa thina hhayi kaze sihlangane labo kangaka ukuthi sesingakhuluma lapha but bake ba omunye ngeza ukhansela entshela nje.
Bona esigabeni bathi nabantu bayaliphathisa yini lani ukuthi likhanye liqhuba umsebenzi?
Hayi ukuthi thina asizange sibe ndalo ukuthi abantu bathini. Yikuthi nje abantu balembono ethiyene omunye amuze esithi kani kutsho ukuthi liyathola okuncane. Omunye laye banika umlando bethi no uhulumende ngabe laye uyangenela. So imboni yabantu ethiyeneyo but thina nje lathi saba lo mbono wethu injongo yethu uthi no asizame ukuthi siphathise lapha emgwaqweni into zihambe kahle. Even laba ezimota nje badlula nje besibona sisebenza emgwaqweni siklia asekukuhle. Even lapha nawahlala khona amapolisa befaka i-roadblock salungisa konke. Hayi lanxa umpolisa ekhathana abantu bambona nje dana ngona umpolisa lapha.
Likwenza libangaki lokho?
Ya inamba ngikona ihlala ikhwela. Saqalisa nje si-6 uqalise ngomunye undoda nje wathiwa nguMelo Sinyoni. Then hayi inamba lokhu iqansa nje ezikhathini yabona into ye-voluntary. Omunye ezikhathini nje wasiza izakhamizi uzathola ukuthi engxenye kube le mfaka kube njani njani zinenge izinto ezenzakala lapha esigabeni but inamba nje sigijima yaze yangena kubo 10 siyathembe ngadlula siyaphambili.
Manje lisebenzisani lapho nxa lenza umsebenzi?
Yeah, lapha njengezakhamizi nje amahloka nje lokunye kwizigodo nje siwusebenzisa njengamafoku nje ukwenza ameva ngoba kugcwele ameva kakhulu. So yiko nje sisebenzisa amabhewula amahloka la khona kwanokuzigodokana nje wenza ethi hayi engxenye yomsebenzi ungabalula nje okwakhonapho nje esigabeni nje yi-material esingane esiyisebenzisayo.
Hayi, kuyabongeka kakhulu njalo kuyabukeka elikwenzayo, sibongile kakhulu. Ungavalela isiZulu?
Hhayi, siyabonga bamthakathi kandaba. Hhayi, twala umbaloko Moseni zintiziyoseni. Hhayi, musiyale kabotho tutandaze kuchitati imvula iwe munyika yesu. Nyaboka.
Hhayi, lathi sibongile. Taboka.
Twala umbaloko. Taboka.
Okay, hhayi, ube lelanga elihle. Bye bye.
Nyabonga sibili. Hhayi.
Alo ke ngumnumzana Tobias Sibanda oyedolobheni leDede, ongomunye wezakhamuzi eziphathisa ngokucenta njalo zigamula izihlahla ngeceleni lomgwaqo osuka kobulawayo usiya eVictoria Falls. Leza tata ingoma ka Chris Makoya waziwa njalo ukuthi nguganizani esigqibela uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa singakehlukani ngesikhangele ebezikhokhela. Ukufuthelana uqhubekela phambili edolobheni leChitungwiza kulandela udlakela oluqhamuke izolo phakathi kwabasebenza ukuthwala uZulu ngamakhombi lamapholisa. Lanxa izisebenzi zikahulumende sezithole iholo lazo likampalakazi, zithi sezifuna ukwazi ukuthi iholo lebonus liyabuya nini. Uhulumende uthi imigoqo ekuqondisa izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe e-National Diaspora Policy isilolongiwe yasiwa kudale le cabinet. lingakhohlwa usithumela incwadi ye-email kukheli ethi studio7@voanews.com. igama lami nguChris Gande, silitshiya ke kustudio 7 Live Talk. Lilale.